aba ku VOA indebele
le vuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kunhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uhulumende sekhuphule intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwini khanya selehlile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kule nyanga ezithile impuphu isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempuphu lokhu kuqale ekupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole inzuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebenza ngobawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. Pho ngaso kubuye kwafakwa eyinye le-25 futhi simpuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobu nzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole but ivele ingeneli uzulu omeni ngele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima bethola ngabantu esingathi balihlekana labo babele nhlanhla bafika ekuseni enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalithi yabuyisa umkambo womnyama ngaphandle leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ingathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70 pho le kahulumende yona ngayesiyi-75 sokusithithi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela be kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezini obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende yasefunkinifana.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizimusi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena le yavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GMV e-subsidized prices but kukhanya nje sokunobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizimusi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe ngamamaneja akhona ngoba uyayibona i-truck ukuthi nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zonezi yomkambo omnyama. So kule bugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi baphiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqalisela khona ngale phezulu okuyikuthi sukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso sinisenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezibe khona lo mkambo omnyama, nga impuphu ikhona emazinsulini omkambo omnyama uzohamba but kathesi umqambi omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emavinkilini
vela bacatshi nje bathengisa besegcekeni sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyana empuphu iyabhodabhoda ihlolisisa khonakhona ngapha edolobheni lakobulawayo
wayifaka i-task force yakhe uhulumende labo bomqambi womsika bathengisa besegcekeni okokuthi lanxa ubucwanzana okungakanani uyababona beyidengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-OK uhambe kuzo wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izisalada babe besegcekeni ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile um beyikhipha kumbe ezimodeni baye beyichayile.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otshekesha begolide lezakhamizi njalo zigongode elinye ipholisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho kuke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sicoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani, kakufe omunye kumba agule omunye, uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani, ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokuqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho ukuxabana okujwayelekileyo into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathi uyakudingisisa ukuthi uzakubona ukuthi hhayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajahalala wayafuna ukuthi ayagebha, esikuzwayo ukuthi hhayi kakubangwani i-corruption, kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Kababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hhayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe lenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi, yikho-ke mina ngithi hayi lanxa becabana singabalamuli bazazibonela bona bodwa.
Ye, kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani bese besidla ubhedu baze babulala le pholisa bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu ukuthi bengase bejile yini imisebenzi yabo emibi.
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umumo ukuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokusebandla ukuthi ngobani, yikho-ke sokunzima ukuthi khathesi baqhubeke besenza ubudlwangudlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho uke kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashubili labana nxa ngabe kuya ngami sibili vele ngabe nxa bebanjwa behle befakwe ngesisenisole lesiyana esakhithayo sibiselwe ukuthi kube lesisenziso esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathwe kuhle kube kanje. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi kwethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahloniphi impilo omunye umuntu. Pho-ke naye kumele athole sona lesi sisenziso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathwe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU PF. yikho bengabotshwa.
Into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala yesizanu PF. Ngiyakhumbula ngenye ngomunye iminyaka lapho ngisiselilunga lephalamenti ngaye ngasukuma mina ephalamenti sithi right, asithi niwonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava she-Highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza khona oko besenzeli noma befike kuma-roadblocks umpholisa ngavele abone leso sikhava lethi alo ngwezanu p f seseyena sendlula umuntu so noma umuntu enza into engayisiye ugyane ngoba uthweleni ngoba ikhokheni ngoba uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashethwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini boke abantu laba becathe ngemva kwani kwezanu p f ngahle ngakhuma mephaprit mapholisa bathesi khangelane kakhulu yena imoto naleyo ibone ilengise ukuhamba zezanu p f yiyo emele ikhaze kakhulu ngoba ulengise khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzayo zothi ma he balo muntu kwezanu p f loku naloko naloko kodwa kwesikhathi ungawudisisa ungathotha inivevela akula nto enjalo ngabantu wazilile nxathi yofike zokuganga esidayithi ngabe zanu p f ngoba kuthiwa izanu p f anti phela yiyo esembusweni yiyo kupower ngabo ngenxa yokuthi kuzanu p f awusabambeki but khonokwana mina ngibona ngathi kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqansike becathe ngayo ukuthi
Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu p f obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi kule bhasi yezuko ebhewukileyo eMashonaland East izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu. Ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezuko etshane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokuchayana kwebhasi yakoKaj leRoli izolo. Ibhasi le ibivela eVictoria Falls isiya kwaBulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarubonani basazi be-Studio 7 ondlela zimhlophe. Ngiyalibingelela igama lami uLungile Ndlovu ngisuka egabeni esigabeni sesiganda. Ngibingelela ngisebenza eBotswana. Umsebenzi wenu elwenza omuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina lisazisa ngohlelo lwenu oluhle. Siyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Yazi kule nto engikhala ngayo, ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale eBinga like ama-floods agcwele amanzi ugcwele yonke indawo. Hambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi kukhona kulezulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yilo liyahlobo engintu ubone kusenzakala eBinga. Bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likaChangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egogwe ewele ebrijini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kuChangane. Kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho nkhana shuwa bazaze bekucabange nini okuyinto okunjengakho nkhana amabriji azakwakhiwa nini abantu bephele shuwa. And kwakhona angizange ngize ngubone kubikwa nje kuma-TV kodwa nxa kuwukuthi into le engayiyenzakele eMashonaland bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo but angizange ngize ngikubone kukhutshwa ngoba simple kwenzakale eMathebeleland. Yazi into eyenzakale eZimbabwe so iyenyanyisa shem.
Nibalaleli be-Studio 7 ngikhuluma nomacebo ngise-Johannesburg. Ya, namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade belalele ku-Studio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartels akhona and sobala ukuthi umuntu ongeyena o-involved corruption kakhulu ngu-president Mnangagwa ngoba abangani bakotakuri laba labo-routine page laba ngabantu abaseduze kwakhe angeke babotshwe. So sokusegcekeni sokusele ebantwini beZimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobu sobudlulisile. Abantu bayahlupheka nje kubuya umumpu buya emazweni ufike ufakwa ku-black market, ifiwele ibuya emazweni ifike ifakwa ku-black market. So izinto ezizizona ezifanele zirani ilizwe zizoba zifakwa ku-black market izigebenga zabantu lezi, kungcono ngoba sebevezana manje.
Sanibonani, sanibonani abafakazi bonke be-Studio 7 nabo baba nabo mama emakhaya. Igama lami ngomanzi ngibuya eJivezi South okwamanje ngiseGoli. Sinenkinga la eJivezi South esihlangana nayo. Inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu. Lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu balima kuwo. Awudingi fertilizer. Ngesihlangani sizobiza ndobolo. Awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka le osebenziswa abomkhulu ukuze kufike namhlanje. Asikwazi ukuba sikaze sifake i-fertilizer. Manje-ke kuze kwaziwa elizwe lonke, so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni. Wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungasizobani, ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi omunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba, kodwa-ke sekujikile, umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Iyinkinga kakhulu lokho.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana okubi phakathi kwamapholisa kwele Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakulelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutshwe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. Omlandelayo ngomnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Umnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Umnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngama-Democrats nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala, yena owasungula iqembu lakule South Africa eleLadysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Chilani mina,
chilani mina,
umchele,
chilani mina, asako na
ina. Iphephandaba le Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLadysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubampunza
lenqaba. Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofat Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuzik wakhe. Isihlenge sethu siSouthern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi ziningi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona zana ezechurchi kakhulu ezesontweni, and sake sahamba sibili ngabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane bechaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama-artisti ayenza ezomculo, ezokugida, ubaba uShabalala ubeki-inspire ngokuthi even ukupheka kwabo i-music, ukuhlela kwabo izinto, le group
like.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyi-music kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith, iy'ngoma zabo ezegospel akade beyihlabela, ngoba ngumuntu okhula esontweni bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLadysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood nabanye. Okwenza iqembu leLadysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo lo phuthu.
Poor boys and pilgrims with families, and we are going to
Graceland. Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu leLadysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingukhipu Stube.
Amagugu,
amagugu
alele,
alelezi
ayosale mathune.
Amagugu,
amagugu
alele,
alelezi ayosale mathune.
Iyolala,
iyolala,
ina
Sembele,
we
sembele,
we
sembele,
we
sembele,
we
Joseph Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, sikhalela iqhawe, sithi makalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakuShabalala. Ekhasini lethu le-VOA Ndebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthwena tutukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hatebe uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi bizo lakho angazi lipronounswa njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may he soul rest in peace Baba Chabalala. Kuzoba lo Wisdom Bafana Mbonyola Spanda uthini ke umtaweni laphana uthi yena makalale ngokuthula. Kuzoba lo Bonga Inkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure, you gave us your music, your love and soul. Ngeke bayicete, is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Shabalala, rest in peace. Ngubonga Inkosi Dlamini ke lo. Kuzoba lo Honest Svanda uthini ke laphana umdawini uthi yena may he soul rest in peace. Sizohlala sekukhumbula njalo. Hayi lilele itshaye lidala ilele insizwa indoda emadodeni athi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekhweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.